bavumelana bezano kumbe bakhulumisana njalo bavumelana phakathi kwabo ukuthi hayi ngisolo sokuwenzana siyakunazelela ukuthi sizokuthiwa asika kubilo into esifuna ukuthi njengebandla sikudinisise ukuthi kungabe kwenziwe njani kodwa kukhuluma nje sikuzwayo ukuthi kungabe kubile imali ezibhadalaneyo kwethuselana okwenzakaleyo but sisafuna ukufundisisa sikuzwisise sibone ukuthi kungabe kuliqiniso yini kumbe kuxwala nje kumbe kungani abakwenzileyo
kuyini ababekusola bebesuthisekile yini ngalabo ade bekhethiwe
right kule nto ezimbili la kungenzeka ukuthi phakathi kwabo abasavumelananga ngomuntu owadekhethi ngoba nxa kuyikuthi ivalithelo na uyabe uvotile wavunyelwa nabantu ngiyenalo wena wasuphumelwa ndleni kodwa kuba nzima phela nasingeke sabakwazi ukuthi ngibani phakathi kwabo ngoba bekungama-secret ballot yibo buhlelo bubi bedemokrasi yakhonanale mna kuthiwa hayi wonke umuntu kavoteli bandla kukhanya bethu balo edemokrasi edlulisileyo ukuthi bagcine besithi hhayi ibandla asikhethe nje umuntu esimbona ngathi uyakhwanisa kodwa into esingake sayithakazelela njengebandla kodwa sadingisisa ukuthi sikuzwise ukuthi kungahambe kube le engingazele phela ukuthi bakwenzeleni bakwenze njani ngaphandle kwalawo amadobha amatatu kudeti lapho kulabo kansela bethu izindawo kubulawo eHarare eMtare hayi omeya bafakile sibili njengokufuna belandele izinqumo zebandla belandele ukuthi bandla ngubani ani sikhumbule phela ukuthi umeya oqakathekile asisoze sithi thina izami yehluleke ukubusilize sibe sesithi sibanika ukukhwanisa yini yiwumbuzo esingabalawo ngoba thina sesifuna ukuthi ama-councils wonke asebenze ngabantu abakhwanisa umsebenzi and ngokubona kwethu abantu laba bavela kubandla le MDC abaningi bavela kuzani ngoba sihlala sisoli zami
daba loluyana olusemthethwandaba-ke oluphathelane lokukhethwa kwabomeya
hayi loluyana lukakhulunywa phela siza kuzwa kodwa phela sekungamanzi yasedlule phansi kwe-bridge akusabuyelwa muva noma yisiphi esinqu ebazosikhupha kutho ukuthi sizasebenza kwemizayo ngoba kade silokhu sokudlulile.